hayi umhlangano omuhle abantu bakhulumile imbono yabo abafuna ukuthi ifakwe ubhajethi lomnyango njalo. So ngokubona kwami naye abantu abaningi bafikisekile ngoba impendulo zikhona nemizwa ifakiwe nakhonsezi wonke abantu bawafake ekuthekele ukuthi ngabe kwenziwa so lama-suggestions ukuthi imbono yabantu bona ngokubona kwabo kuyile yenza ukuthi lesishuphekele kwenziwa. Uzakhumbula ukuthi le ibi i-pre-budget workshop. Kungakabi le budget besizama ukubonisa uminister Sainelo ukuthi hhayi kungakafaki inombolo zabo emalini, kungakaboni ukuthi ungenza njani ukuthi lesisikhona kuzwana ukuthi thina sithile. So sifakile i-budget yonke safakwa ngokuthi sibona njani nge-economy. Ngiyakwazi ukuthi udubo lwamagesi, udubo lwamafutha azengiyibisaolusekuthi. So kukhulu nje ezinye i-economy ziyafaka and abantu bonke basifise ukuthi hhayi singalandeli ukukhulunywa yikomiti engenye kungaba lobubele endaweni zamagesi lamafutha.
Kahle kahle kuyini elingathi kungenza kube lobungcono bengalandeli ikomiti?
Okwakuqala sisimthengisa uminisi ukuthi hhayi udubo lungabi emagesini. Sanithengisa njalo ukuthi emafutheni kuyini okungathi kuyasiphazamisa okwenza ukuthi udubo lokhu libe khona. Kakhulukazi sithethi sayabona indawo zamagesi akusweli amajenereta. Indawo esigaya amagesi sokuswela ikariba, ikariba ilamanzi. Yena isabele ukuthi wangihlalisile ngamajenereta asemadala la. Esanyati le nyati ngala akusela lutho, imitshini yadingwa ngama-1920s, 1940s. So kuhlala kufile and kungafa ukuthi uzuze ama-space awatholakali. So indawo eziningi akujenereta amagesi ngoba imitshini aseyafa. Ebe zimbonisa uminisi ukuthi hhayi ukuthi silingise imitshina leyi akusancedi ngoba sifake ama-jenereta amatsha. Kuyenzeka ukuthi sikalise kutsha sibone ukuthi singenza njani but kuzathatha isikhathi. Kodwa kwesitshane esingakwenza ukuthi sikhangele indawo zabosola ezelanga ngoba lokhu kutshiphile akuningi kwakhiwa before kuthenga ama-solar panels sifake ndawonye siphanye-ke ewayeni ukuthi kugaya amagesi. And singasitei singabona minister into ongayenza la asithi ke-province sifake 50 megawatts yamagesi esingawajenereta ngelanga kuyasinika 500 megawatts kokuyiyo e-shortfall esilayo endabeni zamagesi. So kungasinceda ngoba kuzafusa amagesi kungaphuma ngesiphangiphangi ngoba ukufaka i-solar system nje ukufaka nje i-solar system into engathatha maybe 2-3 months esilawo amagesi abani. Lezozithi kukhona abalemali zabafuna ukufaka ama-solar system. Kungaba njani ukuthi emalini indleko ezibhadalwa ngamuntu ukuthi ama-solar system ebhoda ngala ama-duties ehliswe kunekhithwe kuyenzela ukuthi abantu bekuthole bechiphile then kuzasinceda ukuthi kuphazele kubela amabhizinisi. Kuningi njalo esikutshele kona umini.
Konke lokho elikukhulumileyo kuyathembisa yini ukuthi uhlupho lwamagesi ukusilela kwawo lungaba ngcono?
Uyabona ukuthi inkalakatha laseZimbabwe ayisikho ukuthi kuswelakala imali, kuswelakala abantu abalengqondo abafuna ukusebenza. Ngoba into zamagesi lezo mafutha into encane ukuthi kungaelesifiso i-political will ukuthi belungise. Kune-matter of 1 month kuyabe sekulungile and i-1 month imningi kakhulu.